kuliqiniso sibili elidanisayo ukuthi amapolisa azindile, kodwa ke kathesi ngikhuluma nginje ngisemhlanganweni lamaloya, injongo yethu kuyikulungiselela ukuthi sihambe e-court ukuya challenge ukuviva lokho kwenze khona amapolisa. Indaba yakuqala bekuyindaba ekade sikhangiswa thina e-court, inhlanganiso kuthiwa khona i-Confederation of Retailers Association. Sihambile sizezaphuma-ke ngathesi, labo bebehamba besithi bona bafuna ukuthi singaqhubekeli phambili ngokuthengisela kwakusasa. Kodwa-ke ngiyathokoza ukuthi ngithi mina indaba yabo leyi ifakwe eceleni kumbe ilahliwe, kodwa nje umehluke ukuthi kakusathiwo ngokuthi bebhadale ama-cost. Kodwa-ke kwasokusala indaba le ye-prohibition order, ngoba lawo ujaji unanzelele ukuthi besokule-prohibition order. So-ke yiyo-ke esesiyisebenza kathesi. So ukuthi ngithi singahamba nini namhlanje ngisonto ngisikhuluma ngalesi sikhathi, kuthiwa sesingehlule ukuthi sihambe kathesi ntambama, kuthi uthe sizohamba kusasa ekuseni.
Umthethwandaba ungathi lingaqhubekeli phambili njengalokho owakwenza e-RR lizakwenza?
Sizadana, kodwa-ke izandla zethu ngabona njalo ziyabe sezibotshiwe. Kuzafanele ukuthi silandele khonokho njengebandla elihlonipha umthetho. Kufanele sitshengise umehluko wethu thina njenge-MDC kuZANU-PF ukuthi ZANU-PF kayihloniphi amalungelo, kayihloniphi umthetho, kodwa thina si-opposite ye-ZANU-PF. Nxa umthetho wandaba uthi singatshengiseli, kutho ukuthi sesizalandela khonokho.
Kule ziphathamandla zenu ezibotshiweyo khona ngapho koBulawayo, zingaphi kathesi njalo kwenzakalani?
Okwenzakeleyo sikhuluma sinje yebo, iqiniso bakotshwe izolo kathesi basenkantoli eBulawayo Central Police Station, ukuthi ukuthi sikhangelele ukuthi bazahamba emthethwandaba kusasa-ke ekuseni.
Ye, kodwa abaphethwe njani njalo bese likwazi icala abaletheswayo?
Singathi nje isimo samajele-ke ethu alapha ekhaya iqiniso elikhona ukuthi akamanga kuhle. Emajele kungcolile, akula ngubo, nxa kule ngubo kule ngubo ezingahlanzekanga ezinukayo. Njalo singathi nje amajelo ethu asondawo kufanele ukuthi bona kuhlale umuntu loba nje even inyamazana, akufananga ukuthi behlale-ke khonapho. Emajele ethu kakula kudla, iliqiniso elikhona, okutho ukuthi abantu thina abangani lesihloko yinto okufanele sibuye-ke lokudla sivela ngaphi emakhaya. So isimo semajele simbi, kanti ngeke ngithi ukuthi baphathwe kuhle, kodwa-ke ngakula nto esingayiyenza. Lokho kuyakhombisa nje ukuthi lizwe lakhona lonke limi kanjalo, akula ndawo nje lapha elizweni lethu elimi kuhle. So okukhona ukuthi babotshiwe, sesikhangelele ukuthi simele ilanga lakusasa lapho-ke abazahamba khona besiya-ke e-court. Kodwa sikhangelele ukuthi khona ngoba icala leli abalinikiweyo licala elingasebenziyo, uhlubona ukuthi licala elokunindela, icala nje lokuthi sinikile ngoba sesiswele ukuthi sithi kuthiwe khona lihambe bahambe bekhankasa kumbe behambisa umbiko wamanga, yilo icala abaliyetheswayo. Kodwa sina ngokubona kwethu sibone ngani icala vele lingasebenziyo, and sibone ngani e-court liyafika lilahla lelo icala.
Lizakhulumisana njani lamalunga enu ngokutshengisela kungaphuma isinqumo somthethwandaba? Lizabazisa nini ukuthi hayi akusatshengiselwa kumbe sokutshengisela?
Sesivele njengoba singabantu abathembekileyo, singabantu abathanda ukuthi nxa sigoqa sigoqa-ke ndawonye labantu, sesike sahlangana lobunye ubukhokheli sibazisa okuyikho namhlanje. Sase sibakhuthaza ukuthi hayi siyakwazi ukuthi kuyadanisa, kodwa-ke kababuyele emakhaya, sebezalinda kusasa besemakhaya belindlela impumela yemthethwandaba ukuthi kuza kuma njani. Sesiza kukhangela sisuka-ke khonapho. Nxa kuyukuthi umthethwandaba ungathi kasiqhubekele phambili sithengisela, hayi sesizaqoqa siqhubekele phambili. Kodwa-ke nxa umthethwandaba ungathi hayi kutho ukuthi hayi sesiza kuma.
Kuyini elikulungiseleleyo ukubona ukuthi akuladlakela?
Ukuthi singathengisela besivele phakathi kwesikhathi kusukela ngelanga lapho esandisa iyazisa khona amapolisa ngenjongo yethu yokuthengisela. Besivele sisebenza, sesiqalile-ke ukusebenza-ke namapolisa. Singakhangela-ke umthetho weposa uyatsho ukuthi nxa sifuna ukuthi siyenze uhlelo olunjongo lokuthengisela, kufanele thina sidinge lokho okuthiwa khona ngama-marshals abazabe bekhangele ukuthi khona kakula bantu abazayiphula yini umthetho abazayikhangela ukuthi uhlelo lwethu lizaqhubekela phambili ngokuthula. So yonke le yimizamo kade siyenzile sile department yethu lapho ye-security yiyo ekade engathi mina iqoqa konke lokho ibuthanisa abantu, abantu abathembekileyo, abantu esibaziyo, abantu abathanda umhlangano, bese siqoqile sibili abantu abaningi sibili abazancedisana-ke namapholisa ukuthi sibe leqiniso ukuthi khona kakula bantu abazazama ukuthi bephambanise ukuphikisa impahla zabantu kumbe ukuphambanisa nje ukusebenza kwabantu kumbe ukubeza nje ezinye izenzo ezingalunganga.